sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngensonto mhla ka 25 kuMpandula 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abatshali bezimali bakwamanye amazwe izolo ukuthi uzabapha umhlabathi bengaletha amabhizinisi abo eZimbabwe ukuzoxhasa uhulumende kunhlelo zokuvuselela umnotho. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa, kwele Economic Freedom Fighters, uMnumzana Julius Malema, ubese Zimbabwe izolo lapho ayivalelise khona isidumbu sikamufi uMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe.
Umgabe ebefana lobaba lwana nxa ephuma esiya ebhawa lobaba ungubaba ofika sithengela abantu utshwala abawusisinyama abe ngumuntu omuhle kakhulu bamthande abangasibe bemuli yakhe kodwa bemuli yakhe bekhala ngaye.
Siza kuswa imbiko esiyethulelwa ngabalaleli bethu.
Kodwa ma ujamba ujambela le eZimbabwe akula development, imali yakhona iyaphi? Nakho lapha e-Bed Bridge abantu bathola nzima balala lapha, akula ama-toilet akhona kubhadalwa yonke into. I-government yonke e-South Africa nale yaseZimbabwe, ikakhulu eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abatshali bezimali bakwamanye amazwe izolo ukuthi uzabapha umhlabathi bengaletha amabhizinisi abo eZimbabwe ukuzoxhasa uhulumende kunhlelo zokuvuselela ezempilakahle. Ekhuluma izolo ntambama emhlanganweni oqhutshelwe eNew York khonapha eMelika ngenjongo yokuhuga abatshali bezimali laba, uMongameli Mnangagwa usole njalo izijeziso athi zetheswa ele Zimbabwe esithi yizo eziphazamisa ezempilakahle elizweni. Umhlangano lo uyingxenye yenhlelo zomhlangano omkhulu o-United Nations lapho uMnangagwa azakhuluma khona kusasa. Nansi inzwisa yamazwi kaMongameli Mnangagwa kulo umhlangano.
Bengisemhlanganweni wezempilakahle okhangelane leZimbabwe oqhutshelwe ngapha e-United Nations edolobheni elikhulu le-New York izolo.
Hayi, aseyikwenelisa ke ukulethulela lawo mazwi, kodwa ke sixhume intatheli zindaba ye-Studio 7 uNtungameli Nkomo obesemhlanganweni lo wasichathisela okuningi okwenzakale kuwo.
Bengisemhlanganweni wezempilakahle okhangelane leZimbabwe oqhutshelwe ngapha e-United Nations edolobheni elikhulu le-New York izolo ebusuku. Umhlangano lo ungenwe ngabantu abatshiyeneyo abagoqela uMongameli weZimbabwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthulincube, lo mphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obadiah Moyo. Indikimba yomhlangano ibisithi yona Sustainable Health Financing and Health Investment, Building an Ecosystem for Universal Health Service Delivery in Zimbabwe. Onga ngokuthi isiqokoqela sendaba bekuyindlela yokuhuka abatshali bezimali bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe bazebambisana lohulumende bazama ukuvuselela ezempilakahle zona ezingamanga kuhle. Siyazi odokotela bakhalale umsebenzi, sikhuluma nje lanxa ubaba uMnangagwa lequla lakhe bengazange baluphathe lolu daba.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe nguMongameli yikuyini, njalo iziphi ezinye iziphatha amandla zikahulumende ezikhulumile?
Ubaba uMnangagwa uthena ezama emazwini okuhuga abatshali bezimali laba, uthe yena ozabuya eZimbabwe eze investor kweze mpila kahle uzamupa umhlabathi mahala angazi ukuthi ubesitsho lapha ngakha kona ifekitari lakhe kumbe ubesitsho ukuthi bazaphiwa babe lamaplazi khonapho kacacanga kodwa uthe abatshali bezimali abalakho ukuza eZimbabwe bazephathisana lohulumende kwezempilakahle bavuselele isibhedlela uzabapha umhlabathi. Ubuye wakhuluma njalo ngokuthi uhulumende wakhe ulohlelo olokuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 umuntu wonke weZimbabwe abe esefinyelela ezempilakahle esingathi healthcare for all by 2030 ngokukhuluma kwakhe ngesiNgisi. Ugcizelele njalo wathi balohlelo olweminyaka emihlanu esikiyo ukuthi lapha eyaphela khona uhulumende wakhe uza kuba esakhe izibhedlela lamakliniki ikakhulu emaphandleni ezifika 6,600. Kuphinde kwakhuluma umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBadaya Moyo laye ukhulume amazwi afanayo ngokuqakatheka kwabatshali bezimali ukuthi bazebamsana. Iqhaza lo hulumende weZimbabwe bavuselele izibhedlela. Uphe umzekeliso wesibhedlela ayesithungamela ayesikhokhela engakaphiwa isikhundla kuhulumende isibhedlela seChitungwiza. Lapho athi wadinga khona ama-private partners babambisana bavuselela isibhedlela leso. Ngokutsho kwakhe sikhuluma nje silemichina lemichinikazi emangalisayo.
Ngobani abaphatheke kulo umhlangano njalo bemukele njani obekukhulunywa?
Bakhona abakwamanye amazwe abakhulumileyo abasebenzelana ndawonye lohulumende kodwa ngingakafiki kubo. Ubaba uMthuli Ncube ongumphathintambo wezemali laye uthole ithuba wathi fahlafahla laye ngamazwi amafitshane uthe yena ilizwe lingaba lomnotho oqinileyo kulapho okuqala khona ukuqina kwabantu ngezempilakahle. Ongangokuthi umuntu nxa esebenza ehola imali esenelisa ukuya ezibhedlela ezibhadalela ekhona ukuthenga ukudla ezembathise kulapho okuqala khona impilakahle khonapho. Kukhulume njalo abezinye inhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le Global Fund umnumzana Peter Senza. Bonake baphatheke kunhlelo zokulwisana lemkhuhlane efana labo malaria labo HIV eZimbabwe. Uthembise ukubana bazaqhubeka beqhase uhulumende weZimbabwe kunhlelo zempilakahle lanxa sokuthena.
Leyo ke intathele zindaba yeStudio 7 uNtungameli Nkomo ebesixoxa laye semhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York. Yebo ke sike salithembisa ukuthi sizalizwisa ke inzwisa yamazwi kaMongameli Mnangagwa awakhulume kulo umhlangano. Lawo ke ngamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa yena othembise abatshali bezimali bakwamanye amazwe izolo ukuthi uzabapha umhlabathi bengaletha amabhizinisi abo eZimbabwe ukuzoxhasa uhulumende kunhlelo zokuvuselela ezempilakahle. Ubekhuluma ke emhlanganweni oqhutshelwe eNew York khonapha eMelika.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu oweStudio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema ubese Zimbabwe izolo lapho ayivalelise khona isidumbu sikamuyi umnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe. UMalema lequla lakhe badle ukudla kwantambama lemuli yomufi kwathi ngemva kwalokho uMalema watshela intatheli izindaba ukuthi kumele kulondolozwe imbali kaMgabe ngoba iyancomeka. Uphinde wakhuluma lentatheli izindaba ichothoza umanyano weSADC African Union esithi ngabantu asebegugile nje abangazimiselanga ukuthi belungise okuhluphayo kuzwekazi le-Afrika kodwa bexhasana njengenkokheli lanxa omunye ephambuka. UMugabe esanda ukubhubha mhlaka 6 kunyanga yonale umnumzana Malema lebandla lakhe baqhuba umcimbi wokumkhumbula eSouth Africa lapho okwakulesithombe sakhe. Kodwa isiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi uMalema njengabanye abadabuka kuzwekazi le-Afrika kabayazi kahle imbali kaMugabe eyochuku.
Ye ungakhangela uMugabe, uMugabe ebefana lobaba lwana o-abusive emulini yakhe ebantwaneni bakhe. Nxa ephuma esiya ebhawa lobaba ungubaba ofika athengela abantu utshwala abawusisinyama abe ngumuntu omuhle kakhulu bamthande abangasibo bemuli yakhe kodwa bemuli yakhe bekhala ngaye imuli itsheba-ke ngembhida isenzani. Ikuzathola ukuthi amazwe e-Afrika nxa uMugabe ephuma esiyaphandle ekhuluma bebemenza-ke indoda emadodeni bemenza i-pan-africanist ikanti yena ekhokhela abantu bakhe beZimbabwe ngocungu. Yikho-ke uMalema singeke simsole uwazi isayidi kaMugabe naleyo ukuthi ebefika kibe ngumngane abawusisinyama abathengela utshwala bebesithi hhayi uMugabe indoda emadodeni kanti thina esikwaziyo owaqeda abantu bakithi ngegugurawundi waqeda abantu bakithi ngendlala umrambathwina abantu banyamalala waba lo wabulala le economy izinto zangathengiwe waswelakala imali elizweni sagcina sebenzisa imali yamanye amazwe siyamazi ucuku lwakhe. Yikho thina silandaba laye kasimboni njengehero kodwa-ke abaphandle kwelizwe leZimbabwe bamenza ihero ngoba bebona ingazathi ebengumuntu obemela-ke isizwe se-Afrika kanti hathi nje singathi bekuyikufetha kuphela kodwa engubaba o-abusive thina eZimbabwe esiphathe ngocuku olumangalisayo.
Siyabona ukubana umnumzana Malema uthi yena imbali kaMugabe kumele iphathwe ngokuhlonitshwa ilizwe lomhlaba jikelele. Njengoba usitsho wena ukubana abantu bambona engumuntu owayelungile, lokho kuthiwa nguMalema akusoze kube yikho yini esiza kuthiyela abantwabethu kube yindlalifa yabo kumbali kaMugabe?
Imbali yelizwe leZimbabwe kumele iqondiswe ngoba ungakhangela izingwalo zonke ezeZimbabwe uMugabe zimfaka esigabeni sokuthi uyihero walwela ukukhululeka-ke kwelizwe leZimbabwe. Ikanti eqinisweni kayisikho okwenzakalayo khona lokho. Umgabe ngumuntu wanxuswayo ukuthi azojoyina ezombusazwe. Yikho-ke sithi thina kakulungiswe-ke ihistory yaleli lizwe kwazakala ukuthi uMugabe wayigada ihamba engakwazi lapho esuka khona lalapho eya khona. Kukubusa kwakhe kuhluphile. Yikho limbone-ke lo mhlaba ewuthatha esebona ukuthi ibandla le-MDC-ke selizamnqoba-ke ekhethweni abantu abasamfuni-ke wasethenga-ke abantu ngokuthi sethatha umhlaba kodwa kwakuyinto ebevele ingekho-ke kuhlelo lwe-ZANU-P F. Yinto esiyazi yayisehlelweni lwe-ZAP ekhokhelwa ngukomo. Yikho-ke kumele-ke kuqondiswe-ke khona lokho-ke ihistory imbali elizwe lelo. Kodwa-ke ngapha emhlubulweni wamaNdebeleni-ke abantu siyamazi uMugabe ukuthi ebelocuku olungakanani. Siyamazi-ke ukuthi abengasoqhawe ebengumuntu obesihlukuluza ebengumuntu waqeda abantu bakithi ngombhuqazo. Yikho-ke hhayi kutshintshi lutho ngabe kutshiwo nguMalema. Yibo kuhambe ukhulumile-ke njengomuntu obevakathile evakathele imuli kaMugabe bekumele akhuluma amazwi abazawathanda ahlabuse kibo. Kodwa-ke thina-ke uMugabe simbona njengombulali waqeda abantu bakithi. Akulanto enhle esiyibonayo kuMugabe, akulanto enhle esingayikhuluma-ke ngomugabe lanxa kuthiwa-ke umuntu ofileyo akumelanga ukukhulunywe kubi ngaye. Okuhle-ke kakukho esingakukhuluma ngayo uMugabe.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC obekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umbukiso we-2019 Victoria Falls Agricultural Show oqalisa ngolwesine otshengisa idolobho lefolosi njengendawo efanele izethekeli. Umkhosi lo ukhangelelwe ukuvulwa eChinotimba Stadium. Iqembu leHighlanders selilobele uhulumende lidingela umqeqesho walo oyiDutch uHendrik Pieter de Jong ofike kwabulawayo ngesonto elilethemba lokuthi uzahlenga iqembu leBosso ukuthi lingakhutshwa emidlalweni ngerelegation. Okwamanje yesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Nesicelo nje bese ukubana bantu ngale zizama ukuthi ikhulume nane nabo producer nje khona ngapha emsakazweni ukuze isikhathi singathi siyasengezelela kube ngama hour 2 noma 1.5 hours ngoba nje isikhathi sincane kakhulu lesi. Umsakazo lo umsakazo esiwuthembile wethu eZimbabwe. Ngibona ngathi abantu abaningi bangasupporta nami endaweni lezi. Isikhathi 1 hour incane kakhulu. Ngithemba ukuthi maybe zizazama ukuthi sithole nje ama-hour amabili. Ngunyoni lo, ngiyabonga.
Sicela ukukhuluma mayelana nge-security eZimbabwe. Akuqondana lo dokotela lo owalentshontshiwe wazobonakala ngokuzakha. Akacashanga nje kuphela. Wacatshiswa waye vele bezama ukuthi alibabantu baba yizithutha alibabambula njalo akulo omunye umuntu owayengakwenza lokhu ngaphandle kukahulumente wezimbabwe oyo ozama ukuvikela ukuthi udokotela bengavezi ukuhlupheka kwabo kumteni uswelakala uswela kwabo asitheni khona akungeke kwenze ukuthi ezimbabwe siyevota futhi ngo-2023 ngomumo okhona uzabe sokuyini sokubehlule bona abaphume bachiyele labo abakwanisa nxa bebona ukuthena nanoba ngeke balithiyele izwe linjalo abalibisele lapho abalithatha khona abathina sibuyele siyolithatha esikwanisa kanti ukubana bawone labantu bezifafe ngale ndlela khathesi bawusaphileke khathesanyana nje ukuphambuka sinkwabisi 8% namhlanje sinkwa sesikubothendula namhlanje ipetrol iku 98 cents ledola le-America namhlanje ngamabhondi no $12 abantu kabasoze bakukwanise lokhu njalo futhi laba abantu abazithi bavotele abavotelwanga ngitho noma ngumqeda okwabo badinga kuphela ukuthi bazinothise bona thina i-solution yeZimbabwe singalalisa sizakusha siphele njalo khathesi njengobani siyabona esibhedlela kuselabodokotela ngaphi kuyafiwa abantu bafa langa ngelanga ngendlela ezithiyene abanye bafa ku-accident sebeswela i-attendance asizameni ukuthi sikubone khona ukuthi vele sizawo so thina sisukumeni ngezeki inyawo sibatshele ukuthi sizame ukuthi siba sizikhiphele abazadutshulwa ibobona ababazadutshulwa kodwa into e-right ukuthi asizimiseleni bakhesi ngiyabonga zinezinhle ngiyabonga abasakaza abahle.
Ndivuka njani zihlobo ezithandekayo uhambo lukapresident lokuya e-New York akithi kalutho lutho ngoba kuhamba abantu bekhala ngambe kunganceda ngani alubana yena uyalungisisa izinto zikhwela ukusa kwamalanga kuthiwa zisebenzi zingezelele imali kodwa izinto zikhwele 100% manje ukungezelelo kwazo kungaba kuyini ukuhamba lutho kwakhe lokhu akutsho lutho ebantwini njalo lokhu ukuthi bakhulume ngama-sanction i-sanction labakhala ngayo thina kasiyizwisisi ukuthi i-sanction yani ngoba i-sanction yomuntu ingasiyoyelelizwe kambe ingahlupha abantu kabalungisiswe okuhluphayo ukuze ama-sanction akhitshwe bangakhala ngama-sanction abadokotela ngapha bethunzi hayi lokho asikuboni kuhle thina njaloku asikusapoti lokhu ngiyabonga masiphi
ngikhuluma lo Ncube endaweni yaseGoli manje. Njengamanje bengibheke nje ezindabeni izinto ezenzakala eBeitbridge Border Post South Africa naseZimbabwe. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi i-corruption yase-Beitbridge. Into engimangalisayo ukuthi i-Beitbridge iyenza amamiliyoni namamiliyoni imali ama-truck angenayo lezimoto ezingenayo. Kodwa uma ujamba ujampela le eZimbabwe akula development, imali yakhona iyaphi? Nakho lapha e-Beitbridge abantu bathola nzima, balala lapha, akula ama-toilet akhona kubhadalwa yonke into. Yonke into mani i-government yonke e-South Africa nale yaseZimbabwe, ikakhulu yaseZimbabwe, ayilanto eyenzela abantu ama-toilet, kabakhela abantu ama-toilet. Kumele kube nama-free toilet asetshenziswa ngabantu, ngoba imali yenziwa lapha e-Beitbridge, kanti imali eyenziwe e-Border Post iyaphi? Ma singathi singabantu sizama ukulusukumela lolu daba, ngoba kunzima. Into ezenzakala e-Beitbridge laphana azikho right. Abantu bahlala kuma-queues bedileywa kumbe bafuna ukuthi bakhiphe imali. Asithola ngasakwazi ukuthi kwenzakalani.
Linjani Studio 7, mina igama ngugabadela Ncube. Ne-property ekamgame le kusiya ngami, ngabe kuthiwa umnangagwa yathatha yonke i-asset kamgame esemazweni idayiswe, liyani imali yangkhona ithathe iyevusa ilizwe, ithathe konke konke kamgabo kuphandle, bemtshiyele i-blue roof yakhe liyana e-CRR. Konke okuningi lokho kuthathe kudayiswe kuvuse ilizwe, because ilizwe manje liyafa yena ulezinto eziningi phandle, uya-ona izinto eziningi, ziyasala zisenzani lezana izinto phandle. Kuncediswe ezibhedlela, kuncediswe emaklinika lapha ezikolo, at least kungaba ngcono kakhulu, because ngendlela abamenza ngakhona umgabe abamtetemisa kanje ngathi uthiwa umuntu ozwa yena ade tshontshe imali akusebenzi. Of course asosupporta kamnangagwa, but nje ukuthi ngawuyenza into enjalo kuphela ngamtshayelisa.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi 1202465038. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1202465038. Uyazirekhoda ke bese sibala lapha umbiko wakho. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owesilisa okubutho leMelika oleminyaka engamachumi amabili lane ubotshiwe esetheswa icala lokwabela abantu ulwazi lokwenza isikhali sebhomba ebulenjini bokuzithokozisa. Engatholakala elecala engahlala okweminyaka ifika engamachumi amabili 20 ejele. Umndeni wabantu abangu 346 abatshona engozini ezimbili ezendizamtshina yohlobo lweBoeing 737 e-Ethiopia le-Indonesia zizathola imali efika phose ku-145,000 imolinye ngayinye. Inkampani le ithela labo ababamangalela imithethwandaba bazayithola leyo mali. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umcimbi wezomculo oweIntwasa Arts Festival usungulwa namuhla edolobheni lakoBulawayo, njalo uqala ngokuthiwa yi-African Rituals eBulawayo Theatre namhla ntambama. Umdlalo lo utshengisa ukukhula, utshengisa ke ezomgido kanye lamasiko nxa umuntu ezalwa, esenda kumbe ethatha, ethomba njalo esifa. Kusasa kuyabe kule workshop eNational Arts Gallery kusukela ekuseni. Yona kuyabe ifundisa ubuciko kwezemtshina, i-digital marketing leminye imicimbicimbi etshiyeneyo. Lokhu ke sikuphuma kuphephandaba le-The Chronicle. Okwamanje ke silaleleni umculo ka-Nduna, yena ke isizalwane seZimbabwe esihlabela sise South Africa, isake sakhuluma lalo sake sakhuluma la ikona lo kulona lolu hlelo. Uthi yena December
December
Nduna isizalwane seZimbabwe esihlabela seSouth Africa uthi woza December ngibona abazali bami umbiko esanda ukwamukela kathesi ovela kuZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi in violation of constitution police in Zimbabwe have prevented Dr. Magombeyi from leaving Zimbabwe to seek further urgent medical treatment, forcing the lawyers to file an urgent application at court. Ngiyamkhumbula ke uDokotela Peter Magombeyi obikwa wayethunjiwe to amapolisa ke semvimbeli ukuthi asuke elizweni ayedinga njalo kwelatshwa okuphakemeyo ukwezinye kwamanye amazwe. Ngakho basalwisana lalolu daba emthethwandaba. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.